phezu yakasukwere omunye owaziwa ngokuthi usupporter uhamba ndawonye labo Jonathan Moyo nguye upolitical commissar esimthembileyo nxakhuluma ngokuba kwezanu PF kwesikhathi esikiso kathesi lokho kusitsho ukuthi nguye umuntu kusiya kuma-elections kusiya ku-2018 nguye umuntu oyabe e-controller okwenzakala kubandla lwezanu PF njalo sikhangelele futhi ukuthi kuJonathan Moyo silabantu abanjengo-Patrick Joao onguye osuka kufamily inye lo-president so kusuka kube nzima singazi ukuthi ama-strategies akhona azasetshenziswa or angasetshenziswa ngu-Chris Mswangwa ukuthi baxotshe laba bantu abaziwa ngokuthiwa yibo abaku-faction ebizwa kuthiwa yi-G40 kuba nzima ukuthi sibekwazi kathesi ukuthi kuyophela njani.
Idale le-ZANU-PF Politburo liyahlangana ngolwesithathu ubona liphatha njani lindaba?
Angiboni ukudiscussa kodwa siyezwa abantu besithi emaphephandaba besithi bafuna ukuthi bekhulume ngezo zabo-Twitter obani ukuthi kulalabo asebe-abuser okuthiwa yi-social media ngingazi ukuthi yinto abazayihlazulula yini kumbeni kulalokhu abafuna ukuxoxa ngakho esingakabi kwaziwa yi-agenda eyasethwayo nomhlangano lowo obuyayo.